o VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alichona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 10 Mabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sasithatha thina ithuba elokuthi sibonane nebechu lo mthwakazi sikhulumisana baze bacela ukuthi bafune bahlangana le-commission bazwisise ukuthi khathi bahloseni futhi bazasebenza njani.
Abe commission ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission lamhla bahlangane labebandla lemthwakazi Republic Party labamanye amaqembu alwela ilungelo likaZulu. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana sezikhuthaze ohulumende abakumanyano wamazwe angezansi e-Afrika we-SADC ukuthi bengezelele imali abayinika inhlanganiso ebona ezibona ngamalungelo abantwana. Abezindaba sebekhuthazwe ukuthi baphe ithuba eleneleyo emabandleni wonke abhalisele ukuncintisa ukhetho lwalonyaka ngalesi sikhathi sokukhankasela ukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizezizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iziphathamandla zekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission lamhla zihlangane labebandla lemthwakazi Republic Party ibheju likaZulu labemthwakazi Restoration Movement 1893 bezama ukuphuma lamaqhinga okulungisisa indaba zokuxabana lokungezwani elizweni. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Kunyanga ezimbalwa ezedluleyo amaqembu la ake aduma ngokuphazamisa imihlangano yabe commission le ANPRC eyenzelwe kobulawayo leLupane bethi abafuni ukukhulunyiswa ngabakhuluma ulimi lwesishona. Umhlangano wanamhla wenziwe ngemva kwesicelo samabandla lawa sokuthi bafisa ukuxoxisana le-commission mayelana lemizwa yabo kanye lokuthi izichaze kabanzi ukuthi ijongeni. Umfundisi uRay Motsi okhokhela iqembu le-National Transitional Justice Working Group oqoqela umhlangano uchasisa kabanzi ngawo.
Kwavela endaweni yokuthi khona sihlangana ecaweni yase-Brethren Christ kungani kwaba lomdlwangudlwangu khona ngale abantu bangasazwisisi ukuthi kwenokwenzakalayo. Sasithatha thina ithuba elokuthi sibonane nebechu lo mthwakazi sikhulumisana baze bacela ukuthi bafune bahlangana le-commission bazwisise ukuthi khathi bahloseni futhi bazasebenza njani. Sabiza thina abe-commission ukuthi bazohlangana labo.
Umgcini sihlalo we-commission le u-retired Justice Selonare uthi bakubone kufanele ukuthi bavume ukuhlangana lamaqembu lawa ethi njalo ingxoxo yalamhla ihambe kuhle ngoba kungela othethisileyo watshengisela njengesikhathini esidluleyo.
Ngibe anzange ngibe lesikhathi mina njengo-chairman ukuthi ngihlangane lapho. Kube kule umbuzo we-understanding yama-languages. Akubona kufanele njengo-chairman ukuthi ngizobuzabuzisa imbuzo ukuze ngizwisise ukuthi kanti bekule problem yini kumbe hhayi. Besikhuluma kakuhle, si-exchange ama-words labo. Bacelile ukuthi uChairman azohlangana labo.
Omunye wabakade besemhlanganweni lo uthe ufisa ukuthi udaba lweGugurawundi lungahlanganiswa lezinye indaba kodwa luhluze lulodwa eceleni. Okuphendulwe nguNare uthe izifiso zabantu bonke bayazamukela njalo bazazisa phambili.
Ayisibo bokuqala bake bakukhuluma eGwanda bareyise umfuso sawuthwala ke sahambisa kubaba uMhadi. Ngiyathemba ulokhu esakuhlafuna ukuthi uthene. Abantu abakwali lathi asikwali ukuthi udaba lweGugurawundi lulu lungani luzimanyana wedlula okunye.
Umnumzana Njabulo Ngwenya ilunga le MRP uthi bayajabula ukuthi bahlangene labe commission le. Bethi bafisa ukuthi iqale ngokuqeda ukuncindezelwa kwabantu besindebeleni lokubandlululwa ikakhulu ekutholeni imisebenzi.
Siyajabula ke namhla ukuthi PRC izile ukuthi uzokhuluma lathi. Siyabonga ubaba uNare wenza umsebenzi omangalisayo. Wonke nje amahlebezi lokwesaba kade silakho hayi namhla kungathi kuphelile. Esikufisa ukuthi nje ngabe iNRP iqala ngokwenza umsebenzi wokuqeda ukuhlalwa phezulu kwesinye isizwe ngesinye isizwe. Sibona ngathi yikho okuphuthumayo kumele bakwenze manje, yikho kuzaqeda indlala ebantwini bakithi.
Ikhomishini ye-NPRC ithi izakwenza umhlangano omkhulu ozahlanganisa izabelo zonke zelizwe eHarare, lapho ukuzavunyelwana khona amanyathelo azathathwa ikhomishini ukulungisisa inhlupho zokungezwani elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana sezikhuthaze ohulumende abakumanyani wamazwe angezansi e-Afrika we-SADC ukuthi bengezelele imali abayinika inhlanganiso ezibona ngamalungelo abantwana ukuze zenelise ukubanakekela lokubafundisa indlela abangazinceda ngazo. UGibson Bebe usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe eHarare wokukhetha inkokheli yomanyano welinhlanganiso oweChild Rights Network for Southern Africa abatsha abazasebenza okweminyaka emibili elandelayo. Unkosikazi Innocentia Mashiyane obemela linhlanganiso ukhuthaze uhulumende ukuthi bazinikele ukuqakathekisa ukunakekelwa kwabantwana ngokungezelela imali abathi ngiyekunakekela abantwana njengoba incane kakhulu.
I-AGM ethu beyingakuelekta i-new committee members so that amalungelelo abantwana ayafezeka in Southern Africa. Ama-rights abantwana akabangcono ma singafocusa ku-public investment in children nge-government. If government iya-investa kubantwaneni, abantwana bethu bazoba protected and ama-rights wabo azofezeka.
Umnumzana Maxim Murugwe okhokhela inhlelo zeZimbabwe National Council for the Welfare of Children uthi iSouthern Africa iZimbabwe iphezulu kwamanye amazwe ngoba yiyo elemithetho emele ukunakekelwa amalungelo abantwana, kodwa okungekhoye kulandela lumthetho osokufuze kulungiswe nguhulumende.
Uma sesikhangela indaba ezemthethweni, iZimbabwe ikhangela iphezulu. Uma sesikhangelela amanye amazwe, silemithetho yethu emihle sibili elondoloza amalungelo abantwana, kodwa kufuze ukuthi siyilungise futhi ukuthi ibe phezulu njengoba kwenzakala ekhathesi ukuthiwa i-alignment le-constitution. So kukhuthaza uhulumende ukuthi ephangise iqhubekele phambili ngohlelo loku-aligna imithetho yethu le-constitution. Uma sesikhangela lapho ekwenzeni, yikho ngani silokhu khonona khona ngoba imithetho right, kodwa ekwenzeni lapha kukhanya kuyaxega-xega. So sifuna ukuthi uhulumeni elungise ukuthi imithetho le ibe khona, ibe siyibone vele empilweni yabantwana, sibone inguquko enhle empilweni yabantwana.
Wakhuthaza uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa ukuthi engezelele imali yokunakekela abantwana lokunye okungabanceda kunhlala kahle yabo okungasikho mali.
Uma sesikhangele okweZimbabwe, thina silezikhalazo zethu. Uma sikhangele amalungelo abantwana, sikhuthaza uhulumende ukuthi ayengezelele imali efakwa kumhlanganiso ezikhokhela amalungelo abantwana ngesikhiwa leya esithi investment in children. Bese sikhangele ukuthi uhulumende kumele enelise ukuthi abantwana bethu baye esikoleni njengoba kulabantwana abaningi abehluleka ukuya esikoleni ngoba abalamali. Bese sikhangele ukuthi abantwana la kumele benikwe ithuba lokuthi bebone bephatheka ezihlelweni ezilwela amalungelo abantwana.
Umhlangano lo wenziwa inhlanganiso yamalungelo oluntu Human Rights Watch isanda ukuthula ugwalo olulobe ukuthi inhlupho ezibangene abantwana zokuncindezelwa kwabantwana emaplazini awegwayi eZimbabwe. Umhlangano lo ukhona okwamalanga amane uphela ngolwesihlanu ungenwa ngamazwe angaba lithumi lambili thofu esemhlubuleni wangezansi yezekazi le-Afrika owesadak kanye labavela kwele Ethiopia nalabo abangamalunga anxusiweyo njengezethekeleli. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, New Gibson Bebe.
Abenhlanganiso elela amalungelo abaphila ngokuthengisa abebebulawayo Vendors Traders Association bethule impumela yocwaningo oluveza ukuba abantu abakulumsebenzi kobulawayo bayahlukuluzwa ngamapholisa kanye lawo ikhansili njalo lemithetho elawula ukuthengisa edolobheni lokhe ilomthonselanyana wocuku lwabamhlophe lona ilizwe selathatha uzibuse. Okunenga sikuzweni kuAnastasia Ndlovu esiphalolu daba ekobulawayo.
Inani labantu abathengisayo kobulawayo libikwa lidlula amachumi ayisificamunwemunye ekhulwini, kodwa indawo lemithetho yabantu abathengisayo ilongcindezelo njalo abantu abathengisayo bahamba imango emide besiyabhadalela izikhenxe zokuthengisa okuyisisindo esinzima kwabathengisayo. Unkosikazi Patricia Ndlebe olilunga le-BVTA uthi bakhangelele ukuba ikhansili ilethe inguquko elesithunzi ebantwini abathengisayo.
Sikhangelele ukuthi kube lokuguquka lenguquko ekusebenzeni lathi thina singekho emsebenzini e-full employment. Khona lokhu ukuthi kulabo siphatheleni like umngane wami kade ekhuluma lapha, kulezinye izinto zokuthi nxa zikhulunywa akula platform yokuthi ungayakhuluma kube lo muntu olalelayo kumbe osebenza yo ukuthi kube kutshintshwe okuyabe kungafanelekanga.
Evumelana lenkulumo kaNdlebe, unkosikazi Pauline Sibanda uthi abantu abathengisa okungekho emthethweni babenza basebenze nzima, ngezinye izikhathi babanjaniswa labo, ekhuthaza ukuba abalandele imithetho yekhansili laloba inzima.
Kulabanye abantu abangekho registered abathengisa okungekho emthethweni. Kodwa abathengisi babe semaceleni ethu eduzane lathi ukwenza ukuthi nxa i-city council umbe ipolisa libuya ubamba lo muntu o-registered ngasikhathi sini, of which ayisikho esikuthandayo thina lokhu, ayisikho esikufisayo ukuthi ngabe kuyenzakala. Njalo kulamanye abanye abathanda ukuthi ba-bribe amapolisa. Into ezinjalo kasizifuni, sifuna into ezi-transparency. Yikho the cities emphasize ukuthi kabaregister, babe registered. Everyone must be registered. Abhadale ama-licenses afuneka, ama-taxes afuneka e-government.
Umcwayisisi wocwaningo lwabantu abathengisayo kobulawayo, uDokotela Ngqobizitha Dube, uthi inani labantu abakulumsebenzi lokhe liqonga, ngakho ikhansili sokumele iphume lamasu okubasiza.
Kuyacaca ukuthi abantu abathengisayo sebandile and bazaqhuba besanda nxa umkhono musifa. Kodwa akutsho ukuthi nxa ukuthi banda kuzawuba into e-permanent. Kumele ukuthi zama ukhanya into elengenhlangathi zonke, sibone ukuthi nxa into zingatshintsha bengafakwa njani into the mainstream economy, njalo nxa into zingahlala zinje kubengasizwa kanjani.
Kulandela ukuma manzonzo komnotho lokuvalwa kwamankampani ezweni, iningi labantu abalahlekelwa imisebenzi sebephila ngokuthengisa. Impumela yocwaningo olukhutshwe yi-BVTA luveza ukuba ikhansili lohulumende bafumanwe bengazilungiselelanga ukusebenzelana lenani eselikhuphukile labantu asebephila ngokuthengisa, njalo sebebotshwa mahlayana, kukanti abakulumsebenzi bayabe bedinga nje ukuziphilisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
A Amapolisa ogatsha lwezomvikela olwemelika olwe-FBI izolo angene emahofisini egqwetha likamongameli Donald Trump bathatha ingwalo lencwadi eziphathelane lokubhadalwa kwesivalamlomo sikantombazana ophila ngokuthatha imifanekiso yezecansi othiwa walala loTrump phambilini kokhetho nyakenye. Wambhadala i-$130,000 ukuthi angalokuthi akuveze lokhu. UTrump usole kakhulu lesi sehlakalo esithi bamutha isikhathi bemdinga ubuthakathi obungekhoyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Muzi Ncube.
Okwenzakala lapha eMelika kutshengisa kakhulu ukuthi akula muntu ongaphezu komthetho, even yena upresident. Kutshengise kakhulu lokho ukuthi uPresident Trump lo makunguye owa-appointa u-district attorney yena lo in the Southern District eyiyo e-issue i-warranty kayegqwetha lakhe yena uTrump. Kutshengise ukuthi undoda lo umthetho uyawazi. Uwazi okokuthi uchiye ukuthi uTrump nguye owam-appointayo. Kazange akusebenzise lokho. Ulandele nje umthetho, which is just the constitution, the rule of law, which is why thina we fail a lot in Zimbabwe to do. Ngezinto ezincane nje kuphela zokuthi silandele even a party constitution. Uyabo, siphambanisa khonapho thina eZimbabwe. Uyabona mnumzana Gandhi.
Ye, manje ungathini wena nxa ubona khonoko okwenzakeleyo ukubana umongameli yena uyakhonona esithi abakwenzileyo lokho akulunganga kodwa ukhanya kalamandla ukuthi engathatha nyathelo bani? Kukutshengisani lokho?
Akutshengisa phela kakhulu ukuthi khona the law is at play and is at hand. Ngoba umthetho nxa ulandelwa, umthetho does not necessarily come to your favor. Uyabona? Umthetho ulandelwa ngokuthi umthetho uthini and wena uphambanise njani. Umthetho kulapho uqondisa khona. Awulalo ukuthi wena ungupresident kumbe ungumuntu ovele uvela emakhaya khona la ulanithomala ulapeni. But icala licala, mnumzana Gandhi.
Alo-ke kumnumzana Muzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika bekhuluma ecingweni esedolobheni leVirginia. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 lagu 15775 kilohertz lapho esizaba sixoxa kona uhlelo lwabatsha olwe the connection. Sixoxa ke ngemikhankaso esisungulwe ngabatsha abafisa ukuncintisa ezikhundleni zobukhokheli efana lowe hashtag generational consensus leminye. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ukusetshenziswa kwemitshina yamakhadi amabhanga ama-swipe machines ngabaphila ngokuthengisa emgwaqweni kwamukelwa ngabanye kodwa abathengisayo bona bathi balengxaki abadibana lazo ngenxa yokusebenzisa imitshina le. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyebulawayo Upcoming Traders Association umnumzana Dumisani Ncube uthi sebebaningi abathengisa ezitaladeni besebenzisa imitshina le.
Singethe ibhenki njengeswadi inikile ama-members ethu ama-swipe machines labanye basebenzisa eco-cash. Kodwa kulobu nzima ngoba thina i-business zethu zifuna i-cash kakhulu. Abala ama-swipe machine bathola sibili inzuzo abantu. Kodwa ukuthi uyikhuphe ebhenki kokusuka kube lihlungu. Xa sokumele ukuthi uyewoda ngoba kwezinye indawo uhulumende kazange akuphathe kuhle ngoba kwezinye indawo lapho kodwa khona njengamamakethi abanye abavumi ukuthi konkona kusetshenziswe zala ama-plastic money. Babefuna i-cash.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi Lanxa uZulu esamukela ukusetshenziswa kwemichina le, udubo lokusilela kwemali kumele luphange lulungisiswe.
Ngawuqakathekisa ukuthi kulungisiswe kuhlupho. Izolo bengisemhlanganeni leZimbabwe Dialogue, le NCPI le Institute. Uthina masa ukuthi sina abantu vele singathi silokuphambaniseka kancane. Ngathi sithi sina akula mali emabhenki. Abanye bathi khona imali igcwele istrading. So uthina masa uthi nanxa lisithi linakula mali ebhenki kodwa isestrading, imali yakho nayavela ngaphi. Kutho ukuthi uhlupho ngolokuthi imali vele iyathathwa, thathelwa ithathwe ebhenki ngabanye inikwe abantu abase streetini. Kabadinge indlela yokuthi abantu bajabulele ukuthi imali ihlale ebhenki. Owakhathesi vele luhlupho, ngathi ngisiya kobulawayo ngabe kuseniseni ngama-five abantu babesebegcwele emabhenki bemelela izimali zabo kuma-queues. Ye akube akulungisiswe ukuthi imali kayizakale. Phela abantu kabadingi i-10,000 ebhenki, umuntu abe edingi $200-$500 kodwa shinemasi ukuthi yena wena ufuna ukuyadinga $50,000 ube $300,000 wathenga indlu, awusizokwenzakali. Yebo, kulokho kulo hlupho abafuna izimali ezincane kabakazizuze ebhenki.
Ukansila wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo uthi udubo olutholwa ngabasebenzisa imitshina le yikuthi imali abayenzayo igcina ingasasebenzi kahle ngoba imali eyabe isekhadini ngama-bond notes angasebenzi phandle kwelizwe.
Yebo, ye kuyanceda. Kungathi kungcono sibili, but udubo osolukhona manje yikuthi khona umuntu wonke uyabe eselawo lawo makhadi. Kodwa-ke abantu sebekhweza izinto ngoba umuntu uyabe eswayipha. So imali leyi-ke esiyiswayiphayo kayisiyo US, but ngapha siyabe sithi US kodwa ingasiyo US, ngama-bond. Ibhondi leli-ke alisebenzi phandle kweZimbabwe, even eZambia kalisebenzi. So kufana nokuthi ya siyaphonga ukuzidlalela nje sikhonapho. Yebo, kurayithi ekuthini khona abantu bonke bathola ama-swipe ikhadi, kurayithi kakhulu, but izinto-ke sezikhwelayo.
Ukusetshenziswa kwemitshina le kusuka kube nzima emaphandleni ngoba kungela magagasi okuyisebenzisa. Ngesikhathi amabandla ezombusazwe eseqinisa imikhankaso yawo yokukhetha yokhetho oluzayo, onozindaba sebekhuthazwe ukuthi bamaphe ithuba elaneleyo amabandla wonke abhalisele ukuncintisa ukhetho lwalonyaka. Okunenga sikuzweni kuBenedict Nhlapo eseSouth Africa.
Sikati sonke nxa kulokhetho eZimbabwe, amankampani abezindaba awumphakathi akugxela iZimbabwe Broadcasting Corporation ahlele sethezwa umlando wokwenza sengathi imisakazo yebandla elibusayo eleZANU-PF. Le yinto amabandla azancintisa lonyaka athi akhangelele ukuthi iphele du, ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethembise kaninginengi ukuthi uhulumende wakhe ufuna ukwenza izinto ngendlela ehlukileyo. Ngokutsho kwekomishini yezokhetho eZimbabwe, kula mabandla edlula 108 abhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka. Unobhala jikelele lwebandla le-United Democracy Movement, umnumzana Andrew Nyati, uthi abezindaba ikakhulu amankampani omphakathi banomlando wokubika ngemikhankaso yawo wonke amabandla la. Uthi akusimlando wabezindaba ukwahlulela ukuthi iliphi ibandla elithandwa ngabantu kumbe hatshi, kodwa abantu kufanele baphiwe ulwazi bazikhethele.
Kuyadingeka ukuthi ama-political parties aphiwe i-platform or indima elinganayo yokuthi kubonakale lapha abalima khona ukuthi kunjani, abantu bazikhethele bona bodwa, njalo abantu bazijajele bodwa ukuthi hayi lokhu kuhle, lokhu kakukuhle.
Unyathi uthi kunengi abakukhangelele emsakazweni yomphakathi ngalesi sikhathi sokhetho.
Ake sipenini abanye labo i-chance yokuthi labo bake bazicacake sizwe ukuthi bona bathini, ukwenzela ukuthi umsebenzi wesizwe uhambe kuhle, umsebenzi wokuthuthukisa isizwe ube muhle so that ilizwe leZimbabwe lithuthuke.
Ngokutsho kwemithetho yokhetho evunyelwane ngamazwe e-SADC, wonke amabandla aphatheka ekhethweni kufanele aphiwe ithuba lokwethulelwa inhlelo zawo ngamankampani okusakaza omphakathi. Baningi kokwakhathesi asebetshayele izandla umsakazo we-ZBC kanye lephephandaba le-Herald ngokwethula indaba zokhetho ngendlela esuthisayo, ikakhulu yemikhankaso yomanyano we-MDCT Alliance leZANU-PF. Kodwa kwamabandla amancane athi lokhu akwenelanga njengoba abezindaba laba bekhangela kuphela inhlelo zamabandla amakhulu bona bechiwa phandle. Umgcini hlalo webandla lezaphu kule South Africa umnumzana Bongani Halimana uthi kusegcekene ukuthi imisakazo yomphakathi ilokuthatha icele kwezokuthulwa kwemibiko ephathelene lokhetho.
Sibonile esikhathini esidlulileyo ibandla lezaphu limatasatasa kuma constituencies akobulawayo lasemathebeleni south lasemathebeleni north likhankasa lisenza i door to door asizange salibona kumabona kude njalo azange salizwa lisakazwa emsakazweni we radio
le into athi kufanele iphele
konke lokhu kwenziwa ukuthi i constitution yelizwe isekelo sembuso selizwe asilandelwa futhi njalo asihlonitshwa njengezaphu siyakhuthaza ukuthi uhulumende obusayo akahloniphe isisekelo selizwe akahloniphe lokho okwavunyelwana ngabantu ngo 2013 kwafakwa kusisekelo selizwe
umcwaningi enhlanganisweni ye Chris Hani Institute umnumzana Samukela Khadebe uthi kucace bha kufanele kwenziwe ngonozindaba ngesikhathi sokhetho.
Balumlando, hathi nje okubika ukuthi lapha kwenzakala lokhu, lapha kwenzakala lokhu, kodwa ekuvezeni okuyikho okufanele kwenzakale nxa kungenzakale kuhle. Kambe zonke izinto eziyimfanelo na ezokube lokhetho olumgceke, olungazi ukuba lempikiswa lengxabano zikhona na.
Uhadebe uthi abezindaba balomlando ongathathi hlangothi nxa bebika indaba zokhetho. Lokhu uthi bakwenza ngokubika indaba ezenzakalayo kumbe ezemikhankaso ngendlela ezakwenza uZulu azikhethele yena ibandla lemikhanga ngcono engazange ajotshozelwe abezindaba laba.
Balomlando wokupha bonke abancintisa kulolu khetho amathuba alinganayo ukuze uZulu enelise ukukhetha ngoba ezwile ukuthi bameleni njalo bathini. Kanengi kanengi sihlala sisola sithi thina bavame ukuba lugatsha lwebandla elibusayo. Ngaleyo ndlela kakwakhe sizwe kuletha ingxabano.
Amabandla amancane athi abakumeleyo abafuna ukukwenza benganqoba abafuna kuguqulwe. Umehluko wabo lamanye amabandla avele sekhona lemibuthano yabo yemikhankaso ngezinye zezinto abafuna bezindaba bazethulela umphakathi. Mesitudo 7 Johannesburg kule South Africa ngingu Benedict Nhlapho.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Sokuleminyaka elikhulu imbongi eyalwa impi ye World War 1 uWilfred Owen waloba ukuthi wabona isotsha lihitshwa yintuthu ye chlorine. Uthi kwakusethusa ukumbona engena phakathi kwentuthu ezama kuphefumula kodwa kusehlula. UNikki Haley omele elemelika kuhlanganiso yamazwe wonke womhlaba jikelele e-United Nations utshele abanye bakhe emhlanganweni wehlangothi lwe-United Nations Security Council ukuthi intuthu ehitshayo eyechlorine yasetshenziswa okokuqala ngesikhathi sempi ye-World War 1. Uthi ukusetshenziswa kwezikhali zentuthu ehitshayo kwamiswa emhlabeni wonke kwamiswa njalo lokuzilungisa lo kuzigcina. UHaley uthi amazwe ayicabanga ukuthi izikhali lezi kasoze zisetshenziswe futhi emhlabeni wonke jikelele. Uthi lokhu akusenzakalanga ngendlela ababeyikhangelele njengoba umongameli Bashar al-Assad wakwele Syria kukhanya elegunya lokusebenzisa izikhali lezi. Uthi ngomnyaka ka-2013 wazisebenzisa izikhali zentuthu ehitshayo phandle kwedolobho le-Damascus lapho kwafa khona abantu abaningi okumangalisayo okugoqela abantwana labesifazana. Kulandela lokhu uthi inhlanganiso ye-United Nations yathatha isinqumo sokuvimba izikhali zonke ezentuthu ehitshayo kwele Syria kusetshenziswa i-Resolution 2118. Kwathi-ke ngomnyaka ka-2015 kwathathwa njalo esinye isinqumo sokuvimba izikhali lezi kwele Syria ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi i-Joint Investigative Mechanism. Ngaphansi kohlelo lolu kwakudingwa abantu ababesekela ukusetshenziswa kwezikhali lezi. Kodwa ke uHaley uthi ukuvuselela uhlelo lolu kwavinjwa lilizwe leRussia. Uthi kumele kuvinjwe ukusetshenziswa kwezikhali lezi kwele Syria okusanda kubulawa abantu nguhulumende ngentuthu ehitshayo. Ilizwe leSyria lake lasebenzisa izikhali zentuthu ehitshayo edolobheni leKhan Sheikhoun. UHaley uthi sesifikile njalo isikhathi sokuthi inhlanganiso ye-United Nations ibophe siqine ngokuvimba izikhali lezi.
Silugqiba ke uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.